tisendaba VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla 2 Ncwabakazi 2023 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi babo emhlanganweni omkhulu we-Star Rally owenzelwe eMkitika Primary School eGautry Park wabulawayo kukhankaselwa ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na kuvoters row mbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana abangu-4 omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C. Abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisabela ukuthi leZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha. Zivulwe okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini aweGwanda ezakhiwe izakhamizi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi emhlanganweni omkhulu we-Star Rally wenzelwe eMkitika Primary School eGautry Park obulawayo kukhankaselwa ukhetho lwama-harmonized elections lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Engakakhulumi emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni isibhedlela esitsha eseGautry Park, i-health center esakhiwe imali ngemali evela kurhulumente weBrithani phansi kwegatsha lwe-Department of International Development, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Isiphezela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje.
Enezinto zonke ezifunekayo yisigulane. We shall build 30 of those. That was numbered. The first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZANU-PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki khonapha eGautry Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yonke into abantu beGautry Park bazakhamba okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabithwala izigulane besiyasizwa ekliniki. Ningakulaba abaqhatshiweyo kula bantu basoka beGautry Park sebeqhatshiwe ekliniki khonaphiyana banangani hayi kuzahamba kuhle sibi.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho lelisifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutuziyathu yazizuyela nani and then the Second Republic we have comprehensive plans to revitalize bulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutuziyathunga ibe ngututuziyathunga eyayibikho khona kudala.
Utshela abalandeli beZANU-PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZANU-PF 20 August. tournament ngeZNP. Sizawina.
Umhlali weCountry Park umnumzana Magubane uthe ZANU-PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Bekukuhle kakhulu izakhamizi ziphume ngobuningi eCountry Park ngobuningi bazo ngoba ukwenza ziphume izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZANU-PF. Yasibari candidate engubaba uMthuli Ncube. We've seen the development esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Othaziya zombusa zomnunzana efidlela Ncube uthi amabandla abotshela uZulu iqiniso nxa ikhangasela ukhetho hajamanga ngoba imali yokwakha isibhedlela lesi ayiveli kuhulumende.
Sokuqanjwa izinto ezingayisizo hayi kakufanelanga kube njalo. Ukwethembeka yikho okuqakatheke kakhulu. Abantu kumele abasezihlalweni bathembeke, abafuna ukuba sezihlalweni bathembeke ukuthi izinto bazazenza ngendlela efaneleyo njalo bazenze ngendlela efaneleyo bavimbele i-corruption bakhuluma iqiniso kuso sonke isikhathi.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthola imibono yabesigodlo somelo weBiltale eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCountry Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU-PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udobhe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala ese-Stone Ridge esiseharare. Ngimele Studio 7 ngapha koBulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zesabela ukuthi eZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha kwalinyazwa abanengi. Zithi njalo okungabi khona kwenguquko izinqumo ezingaqedakaliyo lokunye kuzodala ukuthi impumela yokhetho lolu icine iphikiswa ngabanengi, kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights oqoqwe ngabomanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition ngokuhlaziya isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure uthi imbali yelizwe yokunganelisi ukuxazulula inkinga zayo isimo sezombusazwe esesonakele ukwedlula leso esomnyaka ka-2018 kuzokwenza olwalonyaka ukhetho kube ngoluyangisayo.
ZANU-PF has constantly been accused of various electoral malpractices to attain.
Ibandla leZANU-PF lihlezi lisetheswa umlando wokungenzi okulungileyo ukhetho ngokuqhubeka lifuna ukuthola kanye lokulondoloza abangene ezikhundleni.
Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uvumelana labe CIZC.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na kuvoters roll mbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana bangu-4, omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C, abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona. Hatshi bo, siyabonga njengoba lathi sifuna u-election e-free, fair and credible. Kodwa izano siyenze i-damage.
Unkosikazi Roslini Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats lead, ugcizelela kulokhu.
Abantu vele bazondile lokuthi vele kusihamba kwe-election kuye kuthini. Abanye sebesithi vele asisavothi, abanye vele sebekhuluma abakonke abakhuluma, abanye bathi khona hayi ngcono sisukume vele khathesi singene engwaqweni.
Kodwa esinye siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abekhomishin ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baqhuba umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Kuqakathekile ukubana abantu bazwisise ukuthi into yonke ihamba ngokomthetho. Ukuba i-opposition politician akutsho ukubana sokumele wephule imithetho. Baningi ama-politician esibaziyo abaku-opposition abangakaze benuke wona umnyango wejele ngoba benza izinto zabo bephakathi komthetho, behambelana nomthetho.
Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Sindizula umangaliso ekhulume kurali yePlumtree esithi yena abasapota i-opposition bafana lamawu ama-cockroach ngamazwi akhulunywa kungakaqali igugurawundi. Uminister of State ngaleso sikhathi wayengumnankagwa wakhuluma amazina lawo, abantu babulawa emakhaya amaNdebele baze bagcina bejoyine izana. So kuyethusa kakhulu ukubona lezi zinto sezisenzakala, njengoba umangaliso ekhulumile uminister of tourism ukuthi abasapoti i-opposition ngama-cockroach.
Kunjalo nje abezekhi baveze uluhlu lwendawo lapho uZulu azavotela khona elizweni jikelele. Kuthi umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ulokhe uphakathi kokwahlulela udaba lwabalelwa ukubhalisa ukuthi bancintshise kukhetho lwalonyaka abe-Citizens Coalition for Change abalitshumi lambili 12 edabeni lwabo abalukhweze kuleli dale ngemva kokuba owe-High Court unqume ukuthi wakuqondile ukuthi bavinjwe ukuncintisa ngoba babephuzile ukuphanyeka ingwalo lakho konke okwakudingakala ukuba babhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amapolisa eMatherland South athi azozayekethise ukubobha iloba ngubani uzaphatheka kudlame lezombusazwe ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Lokhu kuvele lapho kuvulwa okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini eGwanda e-akhiwa izakhamizi. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Ekhuluma emkhosini wokuvula inkamba zamapolisa emalokitshini awe-Spice Corps leJacaranda izolo, uMnumzana Peter Swanda osaphethe isikhundla somkhulu wamapolisa ezansi emaNdebeleni ukhuthaze uZulu kulesi sabelo ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
ZRP, we maintain a zero tolerance to violence. The province, we pride ourselves as a rainbow province.
Njengamapolisa kasihambelani lobudlwangudlwangu. Njengosabelo sizigqaja ngokuthi sihlalisene kuhle laloba siyimhlobo etshiyeneyo njalo sihlezi sizijabulele nje. Ukhetho luyeza ludlule lusuku nje, akula sidingo sokusebenzisa udlakela ukudinga usekelo. Kuhle ngoba lezitokisi seziziningi.
Uphinde wathi inani lamacala adalwe kulesi sabelo lonyaka aphezulu lapho kuqhathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye.
Crime is counterproductive and we can never achieve anything.
Ubugebengu busibisela emuva njalo ngeke saphumelela nxa kulobugebengu emphakathini. Ukudalwa kwamacala kulesi sabelo kuqonge ngesilinganiso sechumi lantathu ekhulwini 13% lapho kuqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Kuthi lapha eGwanda amacala aqonge ngesilinganiso sechumi ekhulwini 10% okulibanga elingavunyelwayo esipholiseni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni uMnumzana Abednego Ncube uthi ukuvulwa kwenkamba zamapolisa e-Spice Corps leJacaranda kuzamele kulondoloze ukuthula.
Sesilahlekelwe izimpilo zabantu bakithi abaningi kakhulu bebulawa izigangi. Akula muntu okusamela thweni abulawe, akula muntu okusamela ntshontshelwe, akusamela ngakube le ndlu yomuntu okuthi iyaqwanyulwa umthethi yaganga siyathatha mhlawumbe lokho abekufuna kumbe uthatha imali kumbe uthatha intobani mapolisa nansi inkamba.
UMnumzana Hloniphani Sibanda olilunga lekomiti ebikhangele ukwakhiwa kwenkamba yeJacaranda ubonge kakhulu izakhamizi ngendlela ezincedise ngayo esithi izigebengu zibathwalisa amagabha avuzayo.
Labantu kwaso kusenzakala khonapha emini befuna ukubanjwa esezindlini. Kwayenza ukuthi sahlanganise ingqondo njengabahlali beJacaranda ndawonye lobukhokheli bethu. Kwaphuma umbono wokuthi asizameni ukuthi kube le-police base phakathina kwethu. Ungabona abantu bebiza amapolisa besithi buyani lizohlala phakathina kwethu. Kutsho ukuthi bayi-community elomuntu, bayi-community ehlelekileyo.
Amapolisa abike njalo ukuthi inani lezehlakalo zokudalwa kwamacala kulesi sabelo lasedolobheni leGwanda liyaliqonga. Amacala avame ukudalwa eGwanda abalisa ukubulala, ukulwa, ubusela kanye lokudlongulwa kwabesifazana. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Imhlangano yamarali lenhlelo zokungena emizini ama-door-to-door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe phambilini kokhetho olusasalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi luqhutshwe. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yezanu-PF lempumelo yemihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emmerson Mnangagwa, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende uMatherwell North, umgcini sihlalo weZANU-PF kuleso sigaba, njalo emele imguza edale lephalamende.
Ngawuzibokinire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rali enjani eMathebeleland region, but abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMathebeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo weBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So kuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefike enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka, idamu liyaqasa ukubamba amanzi lonyaka. Kubuye i-unit 7 and 8 okungenamagesi eZimbabwe, besihlala emnyameni ngama-load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona le ebuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni i-unit 7 and 8. La ma-clinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo ema-province eze-devolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMathebeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu abamabandla aphikisana?
EmaThebeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politburo members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswe ngu-national chairman ewange, bekugcwele. Yikwenzithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhliziyweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence, ubaba uMnangagwa upreacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele emathinoth kuthule zwizwizwizwi, lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinoth emaphathini abuya lo msindo eMathebeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMathebeleland North uyalala esejele, kungakhethelekanga ukuthi yiphi party. Then in terms of support dadewethu, hawu baba uMongameli iD Mnangagwa ngemsebenzi yakho seyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMathebeleland North, abantu bonke eMathebeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi, abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport sishotele. Bayabonga imisebenzi eyenziwa nguMongameli uMnangagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke kutho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende eMathebeleland North, ongumgcini sihlalo weZANU-PF kuleso sigaba, emele imguza edala lephalamende. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBhinga North edala lephalamende, njalo ngumgcini sihlalo we-CCC eMathebeleland North. USibanda uyakulandula ukuthi imhlangano kaMnangagwa iphumelele ngoba isithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo ngamabhasi.
Gimi ekhaya eSiyabhuwa
kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu 27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eTsholotsho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu 500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi. Gambe kungayekela njani ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana PF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike eNkayi bethi besuka eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba neBinga ngoba vele amazupho ahamba lapha ekhona umnangako ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka kufuta eBinga ehambe esamwe akala basekele eMathebeleni North ngingakutshela nje khathesa ukuthi noma aba ku president's office khathesa nqabe projector singakayila kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies akala basekele umnangagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi ikhubona uthenya ibhasi ebhekile eduzele lopane kadivilele usulu ibibhalwe eChipinge ibhasi eChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini ama achievements umnangagwa uyabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu ngo 2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi khathesa amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kasigcwalisekanga akula lutho alwenzile umnangagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona ebekwanise ukuphila impilo enhle ekwanise ukuthi umuntu omnye lomunye eziphilele ezithingele izifiyo zakhe hathi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa empowerment akula empowerment enjalo abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume abantu into abayidingayo ukuthi abantu babo bethole imisebenzi abantu into abayidingayo ukuthi ezibedlela kube le mithi ama clinic esebenze akonke lokho kunya kuchoyo mnangagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla eTafelkop lo muntu akubhadali ma school fees abantu bethu akuholisi ama teacher lama nurse akuholisi ama police lama CIO lama
ibandla lesisi lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama rallies esigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleni North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleni North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka 9 kuze kuyefika mhla ka 13. Ayengeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ekakhulu laba baka Monzora labe fazi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebeleni North. Njalo emele isigaba seBinga North edale lePhalamende. Wakoba umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuzama ukwalela esikhundleni lapho eze enqotshwe ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Ukhethwe ulugatsha lwezomthetho ukuthi aphenye njalo ukutshutshisa amacala kaTrump umnumzana Jack Smith wazise izolo ukuthi sebevulele uTrump amacala amane akuqela lokuzama ukwalela esikhundleni elokuphazamisa umsebenzi walalidale le-Congress elalihlaziya lisebenza khonoko ukuthi lihlolisise lisamukela njalo ukunqoba kukaBiden. Ukuze sizwe ngodaba lolu uNtungameli Nkomo uxoxe lomnumzana Diva Dube.
Osekwenzakele baba uNkomo malunga le ndaba kaDonald Trump ngibona ukujengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho. Wonke umuntu kufanele ukuthi abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani. ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseAmerica itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noma ngubani noma njalo le mali engakanani, kodwa ke nxa ukuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo lezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho akwenzayo. Ingakho sibona ukuthi sebemnikele lithuba ukuthi akabuye azohlangana le manje, kungakhethelekile ukuthi noma wakhe wabe ngumongameli noma wakhe wabe ngumbani. Okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owake wabe ngumongameli esimbone esesiba ezingeni elinje.
UTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini, kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe? Ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje.
Nxa sekusiya ekuthini akhethwe, kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani. Nxa kungabe kuwukuthi abejudiciary babe bamthola engelalo icala noba bamthole elalo icala, abantu be-America sebezamjaja ngitsho laba abangasomastonchi supporters akhe kakhulu. Kodwa ke laba abavele abangama-supporters yakhe kakhulu nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la, bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki, into ezama ukuthi imcosele phansi ukwenzela ukuthi angayenelisi ukuthi angene. Kodwa ke nxa sekusiya ukuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene, bazasebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye, ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe le-America uzaliphatha njani, njalo le-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe njalo lula ilungelo loluntu. Bexoxa lo ntu kamele Ngomo we-Studio 7. Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Abigail Gumbo ose wakunhlanganiso yeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative.
Wenise Rutgers University ngifunda ngezebhizinisi under the Mandela Washington Fellowship, ehlanganisa abakhokheli be-Africa abacha, and besifunda ngezebhizinisi lanxa mina ngisebenzela i-council. Okungenza ngabuya lapha ukuthi bengifuna ukuthi ngifunde ukuthi ngingahlanganisa njani imisebenzi engiwenzayo ma ngisebenzela i-council i-engineering, lokuthi ngihlanganise lokuthi singayenza njani kube yibhizinisi, singahlangana njani la mabhizinisi akhona elizweni lethu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa abantu esiphila la.
Singathi lwazi bani oluthole lapha-ke kwele Melika?
Ulwazi engilithole lapha ikakhulu ngolokuthi thina silawo amandla okuthuthukisa indawo zethu lapho esihlala khona, and uqakathekile ukuthi sibambisane ukwenzela ukuthi sakhane njengabantu. Uqakathekile ukuthi uma sisebenza ndawonye sicabangelane, ufake izifiso zomunye umuntu phambi kwezakho ukwenzela ukuthi sikwazi ukubambisana sithuthukise ilizwe lethu.
Singathile njengoba usubuyela ekhaya uzafika usenzani ngolwazi olutholela?
Ngifisa ukufundisa abanye ukuthi kuyavuma ukuthi sibambisane njalo ukuthi sithuthuke, ngoba kuqakathekile, akula muntu owazalwa eyedwa, and ungafuna ukuthi indima yangkhona uyibambe uwedwa iza kusinda. So engifundileyo yokuthi siyakwanisa ukubambisana, siyakwanisa ukuthuthukisana, siyakwanisa ukuthi sithandane njengabantu, ilizwe lethu lizaphakama.
Kukhona okuncane nje ozafika ukuthi ufika nje ofisini yakho uhluthi la asithandi phela kuzwele bafowethu?
Ye, oqakathekileyo yindlela yokubamba umsebenzi. Sifundiswe ngama-leadership tactics, safundiswa ngama-decision making matrices ukwenzela ukuthi ungazizwa udidekile ma usenza umsebenzi, but ukwazi ukuqakathekisa, which is called prioritizing. Ukwazi ukuqakathekisa ukwazi lokhu kumele ukwenze kuqala, kulandele lokhu nalokhu nalokhu, ukwenza ukuthi umsebenzi owenzayo ukwazi ukumemetheka ikakhulu.
Ubona zala masuzwe kuvimbe yini ukuthi kwenze kolokho?
Ngiyakwazi ukuthi kungaba nzima manje saphenduka, because kuyabe kumele ukuthi ngiqale ngicacise engikufundileyo mina ngokwami, kodwa ngiyakholwa ukuthi ngizenelise ukwenza njalo, and abantu engisebenzisana nabo bavele labo bale ngqondo efana leyami ukuthi sifune ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Yes, ngathi ke uhlelo lolu uluthande kakhulu kumbe kunjani?
Ngiluthande kakhulu ngoba lungifake ndawonye lamanye ama-leaders i-Africa yonke jikelele. Ngibonile ukuthi njengabantu abasha ukhule sikwenzayo and siyakwazi ukuthi sibambisane omunye vela kwelinye ilizwe omunye vela kwelinye ilizwe sibambisane sithuthukise iAfrika yonke jikelele.
Unkosazana Abigail Kumpo, ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for African Young Leaders Initiative lingakhohlwa kulive talk lamhlanje sixoxa labahlala kwamanye amazwe ngalokhu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Bolivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. Ugibbs Dube, lilale.